Loko sisa negotiator lama mediators lano Archbishop Ndlovu uyabe sikhulumela thina sikhuluma inkalazo zethu la ihamba siyakhuluma ku president Mnangagwa okwakhathesi inkulumo lokho ziqhubekela phambili njalo sibonile isikhalazo sika president uthi ebefisa ukuthi sibuyele emsebenzini within 48 hours but into eloko sisayikhangelela thina ukuthi singabe sithanda ukubuyela emsebenzini but akula mali njalo izikhalazo zethu zonke ezazihambisa uhulumente bebengakazikhangeli so sisanegotiata sisakhuluma sile njongo yokuthi lapha esavumelana khona sizavumelana ukuthi sibhadale imali ekwanayo njalo izikhalazo zonke ezikhulunywa ngodokotela wonke ziyakhangelwa xa kungakhangelwa lokhu hayi singabuyela emsebenzini.